VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuNkwenkwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa sikhangela inani labantu abalomkhuhlane lowe COVID-19 umhlaba wonke jikelele, size sikhangela ke kwisigaba se-Southern Africa, sikhangele eZimbabwe in particular, amanani aloke siye qansa. Ungakunanzelela ke khonokho kuveza sobala ukuthi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubeke lokhu livalile.
Abogatsha lwezempilakahle bathi inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamachumi amane lasithupha, i-46. Emhlakeni jikelele sebeyizigidi phose ezinhlanu, i-4,805,210.
Ubone ngani lokho okukhulunywa izimpeki ukuthi abantu abethu babhale lanxa bengenelisanga ukubhadala baqede i-exam fee kaJuni? Ubone ngani ngumbono omhle kakhulu, siyakwamukela kakhulu ngoba izikolo zavalwa masinya singakaqedi ukuthi silungise lezo zimali.
Samukelwe ngenjabulo isinqumo sokuthi izifundi eziloba imihloliso kanhlangula zenelise ukubhala lanxa zingabe zehluleke ukwengezelela imbadalo ebifunwa nguhulumende eyama-examination fees. Abezempilakahle bathi lanxa umkhuhlane wesihlabo se-pneumonia uhambelana legcikwane le-COVID-19, wona uyelapheka umuntu asile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuthi inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamachumi amane lasithupha, i-46, kwasinda abalichumi lathoba minwembili, i-18. Okwamanje abagulayo nge-COVID-19 sebengamachumi amabili lane, i-24. Njalo igcikwane leli selibulele abane. Asebehloliwe ukuba balaleli gcikwane lobahashi eZimbabwe lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamachumi phose amabili lanhlanu, i-28,019. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe bele gcikwane le-coronavirus sebeyizigidi phose ezinhlanu, i-4,805,210. Ukuthi asebebulewe yileli gcikwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezidlula ezingamakhulu amathathu, 316,732. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezimbili, 1,860,015. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamachumi adlula ayisishiyagalombili, 84,844 asebefunyenwe belegcikwane leli eselibulele inkulungwane phose ezintathu, 2,770, kwasinda inkulungwane ezidlula amachumi amathathu, 32,613. Kusenjalo izakhamizi zakoBulawayo zithi kuyadingeka ukuthi uhulumende engezelele inhlelo zakhe zokuhlola abantu igcikwane le-coronavirus kusukela kuma-ward level abo kusiya phezulu ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwalo. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali baleli dolobho eyeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube, uthi lanxa inani labantu abahlaselwa yileli gcikwane likhuphuka, imizamo kahulumende yokuthi aqale ahlole izizalwane zeZimbabwe eziphindela ekhaya zivela kwamanye amazwe ngohlelo lwe-quarantine liyancomeka ngoba yikho lapho okutholakala abanye abale-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi eswelakala edolobheni lakoBulawayo, njalo kusukela namuhla abantu bazawathola okwamahola angama-24 ngeviki, okuzabangela ukuthi kube nzima ukuvikela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiyiqhubela uMnumzana Dube.
Nxa sikhangela inani labantu abalomkhuhlane lowe COVID-19 umhlaba wonke jikelele, size sikhangela ke kwisigaba se-Southern Africa, sikhangele eZimbabwe in particular, amanani aloke siye qansa. Ungakunanzelela ke khonokho kuveza sobala ukuthi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubeke lokulivalile kuvulwe okuthize nje kancane kancane khona kana siyakwemukela ngoba kungaphonguvulwa kwawani kulengozi yokuthi abantu abaningi sebengawuthola lo mkhuhlane kugcina sokusiba lengozi empilweni zabantu
kodwa amaqhinga wonke kahulumende awukuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ungathi mahle kumbe ayasebenza na
Ikhonkana kuvalwa kwelizwe singathi lockdown kwanceda kakhulu ngoba kwenza ukuthi kungabi lokumemetheka kwalowo mkhuhlane. Lakade sileli qhinga lokuthi abantu bonke abafika bevela ngaphandle kwelizwe kuzamela ukuthi babe ku quarantine. Khonkana kuyasiza kakhulu ngoba kananzela abaningi athi asebebanjwa ukuthi balomkhuhlane ngabantu ababanjwa bekuma quarantine centers ukuthi ngathi bavunyelwe bangena phakathi komphakathi bekungasala sokulomkhuhlane omemethekileyo kakhulu. Kodwa ke what level asika thola ama testing centers ukuthi abantu bakithi ngabe sebe testiwe sibe kwazi ukuthi lanxa sibili besiya ivula kulezo ndaba bavula kizo ngabantu asebe theba tester
inhlanganiso yakho yayithe ilobele uhulumende ukuthi udaba lolu lokuswelakala kwamanzi lube i state of emergency selingaphi ngalolu daba njalo libona ingani kuzaba lobubelo yini
abahlali bakobulawayo mbese ngathi zakhamiza kobulawayo zihlangane lo dubo olukhulu kakhulu ngokuswelakala kwamanzi kathesi sikhuluma nje i-council ikhiphile uluhlu lokuthi abantu bazathola amanzi okwamahola angamachumi amabili lane singathi lilanga elilodwa phakathi kweviki kanti besikhangela ukuthi abantu nxa kunje siphakathi kwalowo mkhuhlane abantu kumele bageze izandla kungahlali isikhathi eside bengagezanga Impendulo evele ehhovisi likahulumende besingathi kamongameli lanxa engasabuyanga njengencwadi ebhalwe inhlanganiso njengoba sasiyibhalile thina kule sikunanzelelayo ukuthi esingathi ngama-outputs ngoba ama-outcomes kuyaveza sobala ukuthi ihhovisi kamongameli iyawuphendula umbiko esasiwuhambisile ngokuthi amanzi akobulawayo sesengozini ungananzela kuqale kwakhithwa imali engange 10.6 million Zimbabwe dollars ihanjiswa enyama yendlovu ukuthi kuyelungiswa izibhoran zenyama yendlovu kwalandela-ke ukuthi umphathi ntambo wakobulawayo uJudith Ncube wavakatshela kugwayishangani dam emalangeni adluleyo siyakhangela ukuthi umsebenzi laphana unganani ngoba lelana yilidamu esilithembileyo ukuthi lingaba khona lilamanzi amaningi okuthi nxa selisebenza abantu bakobulawayo bangabhenefitha kakhulu uhlupho lwamanzi luphele emalangeni asanda kudlula futhi uzananzela ukuthi ubaba uJulay Moyo onguye okhangeleke ngogatsha lwezabelo oko wafika kobulawayo xokisana nama-councillors kanye ne-management ucutshungulwa lona loludaba lamanzi akobulawayo kwaphindwa njalo kwaba le company yamainjiniya esingathi yi-independent from iview yala ama-councillors akwe-city council ukuthi kube lo mqondo osingathi khona uzancedisa uhulumende la ibikhona futhi kobulawayo emalangeni asanda kwedlula konke khonokana thina sikuthatha njengokuthi yimpendulo yehhovisi kahulumende mayelana le ncwadi esayibhalayo njengenhlanganiso yobulawayo progressive residents association ukuthi uhlupho lwamanzi akobulawa sokumele udeclare libe national disaster so yimpendulo esithi siyayibona ngezenzo ezenzakala kuground
lowo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo progressive residents association esixoxelaye ekobulawayo
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 p.m. sitholakala ku-909 medium wave laku-4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave.
Abohlangothi olubona ngemihloliso kugatsha lwezemfundo olwezimsek babika ukuba izifundi eziloba imihloliso ngenyanga ezayo kanhlangula ziza kwenelisa ukuyibhala lanxa zingabe zehluleke ukwengezelela imbadalo eyayifunwa nguhulumende eyama-examination fees. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume ngesikhathi abezimseki bephendula imibuzo phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngezemfundo ngesimo semfundo elizweni ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulwisana le-COVID-19. Umgcinisihlalo wale komiti ongummeli wakobulawayo ephalamende elilunga le-MDCT ekhokhelwa unkosikazana Thokozani Khuphe, unkosikazi Priscilla Misi Ayirambu Mshonga uchasisa ngalokhu.
Yikho sekuvunyelwe nohulumende ukuthi hhatshi umntwana wonke oregistileyo lanxa engabhadalanga kuyamele abhale, uzafunyela abhale. Sibe sesikhangela ukuthi into lezi zokubhadala zizaziletha njani.
Wengeze echaza ngendlela izikolo okumele siziphathe ngayo ukuze zilungiselele ungathelelwana komkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi semhloliso.
Kulezikolo lezi yami ezithiwa khona ngama-satellite schools. Isikole ezinjalo zivunyelwa ukuthi zifundise abantwana, kodwa azijayelanga ukuvunyelwa ukuthi abantwana babhalele khona. Akumele ukuthi izinto ezihluphayo kaningi izinto zokuthi kwesinye isikhathi kuyabe kungela zitulo, kwesinye isikhathi kuyabe kungela matafula ngikhona ukuthi babhale kuhle. Esikukhulumile lapha ngikuthi sizakhuluma le ministry nge-Wednesday ukuthi ngeke yini sakhangelisa ukuthi izinto zona lezo ngeke sazidinga yini ukwenzela ukuthi nge-COVID-19 yona le abantwana babhalele khonapha bafundela khona, ngoba bangabe besukuma lapha beye bekhona besiya kwenye indawo lapho kugcina sekusenza ukuthi umkhuhlane lowo umemetheke.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS, umnumzana Nation Mudzithirwa, uthi izikolo kakumelanga zivulwe nxa uhulumende engalungelanga ukulwisana le-coronavirus ezikolweni.
Siyakuyamukela khonoko okuthiweyo yizimseke ukuthi abantwana sebangabhala inhloliso bengakaqedi ukubhadala ama-examination fees abo. Kodwa izimseke akumelanga igijimisane lezinto zama-examination dates, ngoba asiwazi ukuthi isikolo ziyavulwa nini. Ukuthi isikolo zivulwe kumele i-coronavirus siphelile. Kumele sekube lama hand sanitizers, lama face masks ezikolweni. Kumele futhi kube lesivumelano phakathi kwama teacher lohulumende indaba zama salaries. Nxa uhulumende engasibhadalanga imali kade siyicela kudala, imali ehambelana lemali kade siyihola ngomnyaka ka-2018 kubuyela emuva in US dollars, ayiboni ukuthi isikolo singavulwa.
Omunye umzali waseHarare, unkosikazi Priscilla Dube, wamukele ngenjabulo lesinqumo.
Mina njengomzali ngibone ngani lokho okukhulunywa izimseke ukuthi abantu bethu babhale lanxa bengenelisanga ukubhadala baqede i-exam fee kaJuni. Ngibone ngani ngumbono omhle kakhulu, siyakwamukela kakhulu, ngoba izikolo zavalwa masinya singakaqedi ukuthi silungisele lezo zimali. Kwaphinda kwaba lama-lockdown, so thina abanye siyazisebenza, imali lezo besingakazihlanganisi. Isikhathi sesifikile futhi ukuthi babhale. So lokho okukhulunywa izimseki mina ngiyakwamukela kakhulu, ngumbono omuhle kakhulu. Lanxa nje sizaphela sizibhadale lezo zimali, kodwa kwakathi esinjengoba abantwana sokumele babhale, kutshengisa ukuthi izimseki iqakathekisile imfundo yabantwabethu.
Izifundo eziningi zithwele nzima ngenxa yeziqondiso ze-lockdown, ngoba zehluleka ukufunda, kuthi labo abalemali bebeqhubeka ngezifundo enkundleni zebulenjini eze-intanethi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Silokho sikudaba lunye olwezemfundo. Umphathintambo wezemfundo yeprimary leyesecondary, umnumzana Kane Matema, ubike ukuba ngenxa yenani eliphezulu labafundi kanye lababalisi, kuqakathekile ukuthi luhlolisiswe uhlelo lokulwisana lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus ezikolo zingakavulwa. Okuningi asikuzweni kuPraxedis Jeremiah weStudio 7.
Lokhu ukutsho esungula inhlelo zakoBulawayo zokulungela ukuvulwa kwezikolo ekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19. UMathema ubike ukuba inani labafundi ezikolweni liyedlula izigidi ezine, lababalisi abangaba zinkulungwane ezedlula ikhulu lamashumi amathathu, 136,000. Uqhubeke ethi ngenxa yaleli nani eliphezulu kangaka, njengohulumende bakubone kuqakathekile ukubana bakhuthaze abantu bonke elizweni ukuba bancedise ukulwisana lokumemetheka lokuthelelwana lula kwe-coronavirus, ngoba abasakhulayo beyibo elakusasa lesizwe. Ngakho ke konke lokhu kungafezeka kuphela kuqaliselwa ezikolweni. UMathema uthi ngokuqhamuka kwaleli gciwane kuqakathekile ukuthi abantu baphume lamacebo amasha ukuze imfundo yabantwana iqhubekele phambili ingaphanjaniswa. UMathema uveze njalo ukuthi njengokutsho kukamongameli Emmerson Mnangagwa, izikolo zizavulwa ngezigaba ngezigaba, kuqala ngalabo abalungiselela ukubhala imihloliso. Kodwa kwamanje uthe njengohulumende abakaphumi losuku lokuvulwa kwezikolo, akwaziyo ukuthi kulezikolo ezingaba ngamakhulu athoba minembili 800 ezizabhalelwa imihloliso okumele zibe yizo ezivulwa kuqala njalo kuvezwe lokuthi malungiselelo bani eseziwenzile ukwamukela izifundi. Amalungiselelo lawa akoqela izembatho zokuzivikela ukuthelelwa iCOVID-19 ezinjengama mask, imithi yokulondoloza izandla zihlanzekile eyama sanitizers lokunye. Umathe Mauthe ujabuliswa ukubona ukuthi imizamo kahulumende yokufundisa uzulu ngokuzivikela okugoqela ukuqhakatheka kokungaxhawulani izandla iyalandelwa njalo iyanceda kakhulu. Abenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association kobulawayo eZimta labo bathi amalunga abo aseqalile uhlelo lokuthunga amamask besebenzelana lesikolo semfundo yaphezulu somsebenzi wezandla eseEhlekwini Vocational Training Center esitholakala eMathebeleland South. Lokhu kubikwa kuyimizamo yale inhlanganiso yokunceda ukuvikela ababalisi labafundi ukuthelelwa nalula umkhuhlane weCOVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoPraxedes Jeremiah.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligcikwane le-coronavirus, kodwa likhumbule zihlobo ngenxa yodubo lwaleli gcikwane asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Abezempilakahle bathi lanxa umkhuhlane wesihlabo se-pneumonia uhambelana legcikwane le-COVID-19 wona uyelapheka umuntu asile. Yomibili imkhuhlane ihlasela amaphapho, kodwa ke iCOVID-19 lokho ingakatholi umuthi ongawelapha, kungakho kuthotshwa inhlungu ezilethwa yiwo umuntu aze asinde kumbe ehlulwe yiwo. Ugcina uthatha umphefumulo ubathabile masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu baxwayiswa ukuba bananzelele ngoba indlela i-pneumonia eziveza ngayo ifanana le-COVID-19. I-coronavirus iyabangela ukuba abanye bagcine besiba le-pneumonia, ngakho ke abezempilakahle bathi kunzima ukwehlukanisa ukuthi leyi nge-COVID-19 kumbe ngesiyijayeleyo. Udokotela Mthabisi Anele Bebe uchasisa kabanzi nge-pneumonia.
I-pneumonia kuthiwa yisihlabo ngesiNdebele. Umkhuhlane o-affecta amaphaphu, umkhuhlane othi ungakubamba umuntu usuka aqalise ukukhwehlela, ezumzimba utshisa, nxa ungaqhubeka usiya phambili uze omunye engasakwanisi lokuphefumula kuhle, sithe engaphefumula ezwe angani usegalula.
Uyaqhubeka udokotela Bebe echasisa ngobudlelwano bemikhuhlane yomibili.
So utholakala kakhulu ebantwini ababhemayo, abantu abalabo HIV, abantu abalemkhuhlane yetshukela. Abantwana labo babanjwa ngumkhuhlane nalo we-pneumonia futhi. But okuqathekileyo ukuthi uzule inanzelele nje ukuthi indlela otshengiselwa ngayo uhambelana le-corona naleyo.
Umongikazi wakobulawayo unkosazana Nozithelo Dlodlo upha izibonakaliso zemikhuhlane leyo mibili.
I-pneumonia ihle umuntu evele aqale ngokutshisa umzimba. Ukugula kwangikhona kuba masinyane. Umuntu ehluleke ukuphefumula, isifuba sibe buhlungu, njalo kube lesihlabo ahlatshwe esifubeni. I-corona ke yona, izibonelo zayo, yikuthi umuntu uqala ukugula nje njengomvimbano, njengento nje encane. Umkhuhlane wangikhona ube ulokho ukhwela. Lokutshisa komzimba akukhwela kancane kancane. Ukuthi umuntu uyakhala ngomphimbo, umkhuhlane wangikhona ubulokho ukhwela, agcine sesehluleka ukuphefumula kuhle ngenxa yokufa kwenyama zamaphaphu.
Uyaqhubeka umongikazi Dlodlo echasisa ngendlela zokwelapha isihlabo kanye lokuthoba inhlungu ze-COVID-19.
Okwamanje akula muthi wokuthwa loyi osibilwe lapha yikorona. Okwelatshwayo zinhlungu kuphela eziyabe zidalwe yileyo corona. Nxa umuntu ehlanza uyaniwa ama-drip, nxa engaphefumuli kuhle uyaniwa ama-oxygen. Nxa lezinye inhlungu uyanika amaphilisi okuthoba lezi inhlungu. Kodwa aqonde qho ukwelapha lo mkhuhlane amaphilisi akula. Inyumoniya ke ilawo amaphilisi eqondayo ukuthi nxa kuyikuthi amanzi lawo abekhiphe esifubeni ayathathwa ahanjelwe ayebonisa ukuthi amaphilisi angelapha lo mkhuhlane kuyini. Kuba lula ke ngoba kuyabe sokusaziwa ukuthi idalwe yini leyo nyumoniya iyelapheka.
Umnumzana Lizwe Ndiweni isikhamuzi sakoBulawayo ukhuluma ngendlela abazisebenzisayo ukwelapha isihlabo senumoniya.
Isihlabo igazi eliyalimile emuntwini. Ukuthi kubangelwa yini asiwazi, kodwa ndangona iyelashwa nje ngamanzi atshisayo kahle kahle. Yathoba umuntu ngamanzi atshisayo kumbe udinge umuthi wokurabha. Umrabhe nje kuyabe kubuhlungu, kubuhlungu zilwa kwinto kangona. Kodwa kumele aqinisele lo muntu. Umrabhe aze kuze kutshise sibili ngayigazi lelana kumele liqale ukuhamba yikho ukuthi abe ngcono.
Abezempilakahle bathi isihlabo senyumoniya asivamanga ukuhlasela umuntu oqinileyo, kodwa kulabo abanayo kumbe ake babhema empilweni yawo, abalegcikwane le-HIV kanye labalomkhuhlane wetshukela odiabetes. Bathi njalo isihlabo senyumoniya sihlasela ngamandla ngesikhathi esifitshane, kuthi i-COVID-19 iqala nje kuyinto encane enjengomvimbano ibisiziveza ngezinye izibonakaliso ngokuya kwesikhathi. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo. Ngingubathele Masuku.
Ngesizwe abalaleli beStudio 7 bekhuluma ngababhekane lakho empilweni yangalezi nsuku ngesikhathi amazwe omhlaba elishana le-COVID-19.
Ngigama lami uGeorge Nyoni, hlale ePlaza South lapha eMakharatini. So impupu yahlala isikhathi ingabuyi lapha eMakharatini. Ngaye sibuya abantu balokuminyana, balokuminyana kathi sizithengiswa ngamabhuku, amabhuku. Kodwa balokuminyana kakhulu abantu beminyana ukuthi ngawe ukuza buya iCovid khona abantu bazathena ukubuhlungu. Balokuminyana, balokuminyana ukuthi uhulumende kaZimbabwe ehlule ukuthi impupu eyenelise ukuthi ibuye ibibe ngobuningi. Kathi sisile more than 6 ingekho. So abantu baphila nzima, abantu lapha engikhona ePlaza South eMakharatini, abantu bafa ngendlala. So lapha iyahlala isikhathi ingabuyi. So yazama ukuthi uhulumende limkhuthaze, uhulumende ukuthi elethe impu ngendlela e-right ukuthi abantu beyithole. Ngayi sibuya abantu babasebutheni, kuyabe sokuthengi ePlaza South lasephela ndaba. Kuyabe kuminyene. So abantu bafa ngendlala. Uthi uhulumende kwakwanisa ukunika abantu ukudla.
Khulumayo uGrace manje njengiseGoli ngisesitaradeni ngiyajokha, baningi abajokhayo lapha, kodwa hhayi bayilandela umthetho mpela, bafakela namasi khona, hhayi akugcwalanga abantu esitaradeni.
Lingabe linjani kumthwakazi okhulumayo ngoChristmas Ncubeni? Izimo esibhekana nazo ngapha kwele South Africa singabantu, into esikhalisa kakhulu ukuthi baningi abantu abafisa ukuthi ngabe babuyele emuva. Abantu babalawa yikho ukuthi uzathi ngapha utestile bethi awunayo leyo ntsholongwane, ucabanga ukuthi uzafika futhi ngale ekhaya ufuke utest yohlala amalanga lawa ababalayo, ngapha esandleni ungaphathanga lona. Yinto esibulala abantu. Angeke yini sicatshangele mhlawumbe ukuthi othestiweyo kube nencwadana athize ukuthi hayi mina ngitestile sengi-right, uthathe usiyekekela kini uyohlala uphumule. Ngoba isimo sesikhona, izidingo zabantu ziningi ababhekane nazo. Abanye banabantwana, kubuhlungu kakhulu abantu nabanabantwana obabona ukuthi indlala sitshayile. Umuntu asethi nabantwana abangakangizaya ngaphi, kube nzima. Singathi singahlaba umkhosi lo uzwakale endawo zonke, sike siphakanyelwe nathi mhlawumbe kube khona usizo thize olungenziwa ukuthi asebethestile ngeke bahambe yini basiwe emakini. Abantu bacabanga isimo sonsane siba khona ukuthi nizafika laphana futhi nifike ebhoda nihlale. Isisimo esikhala ngaso singabahlabezulu ukuthi malizwa izikhalo zethu. Songathi ngasinda kuleyo ndima leyo, yiyo into echaya abantu bakithole sebebhenzela indlala. Ngoba cabanga ngiyafika quarantine ahlale futhi isikhathi eside ebhoda engenakudla enabantwana nemali ingekho, akele size emthakazi kandaba omuhle.
Labo ngabalaleli be Studio 7 bekhuluma ngababhekane lakho empileni ngalezi insuku ngesikhathi amazwe omhlaba elwisana le COVID-19. Kwezemidlalo abasakhulayo bedolobheni lakobulawayo sebethole indlela ezithile zokubaphathisa ukumelana lesimo esidalwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso ze-lockdown. Ukugijima ngenye yalezi ndlela ezibaphathisayo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Liyanda inani labantu abavuka ekuseni begijima edolobheni lakobulawayo ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 wona osuhlasele abantu abedlula izigidi ezine emhlabeni jikelele. Laba ngabagoqela ababevele begijima besakha lokuqinisa imizimba kanye labasakhulayo abangabadlali bemidlalo etshiyeneyo. Umdlali wenguqu uDonel Chiweshe uthi yena ugijima yedwa kulezi nsuku ngoba kungavunyelwa ukuba amaqembu akuthi anise abadlali.
Ya, ngikushilo ukuthi umzimba wami uhlale ufit. Lokuthi amagame layo kuthiwa agasti maqasa lami ya ngikhanye lami ngikhanyethi lami lensebenza lami lapha emgwaqweni endleleni ebhora lo ozayo ngo-Agasti.
Ugatsha lukahulumende olulawulwa ngokuqhutshwa kwezemidlalo elizweni olwe-Sport and Recreation Commission lukhuphe umbiko lusithi ezinye inhlanganiso zemidlalo sezizavunyelwa ukuba ziqhube inhlelo zazo nxa zingaba le nhlelo ezokuvikela abadlali. Umdlalo wenguqu kawukho kuluhlu lwemidlalo okuthiwe isingadlalwa elizweni ngoba wona ubalelwa kuleyo efaka abadlali engozini. Siyitshayisane njalo lamantombazana asakhulayo uWendy uPhumzile kanye loMalaika labo abathi bangabadlali bezemidlalo laba abakade begijima emgwaqweni we-Intemba.
Sithi to maintain our body ukuthi singabanjwa imikhuhlane masinyane. Amamaski akhona. Siyadlala amasports. Niyadlala i-soccer.
Imigwaqo eminingi emalokitshini akobulawayo iyaphithizela ngabasakhulayo laba ekuseni njalo amajaha asakhulayo uzibusiso loThabiso bathi bona bagijima besuka elokitshini lasePhumula baze bephenduka sebefike ejikweni eliqonda enyuvesi yeSolusi emgwaqweni yoqonda eKami.
Besithatha umjojo mdala Solusitheni khona sitele sigijima sabesi-exercise umzimba hlala
ufile.
One meter.
Kungakaqhamuki umkhuhlane we-COVID-19 bebevele bekhona abantu abavuka begijima emgwaqweni njengendlela yokwakha lokuqinisa umzimba. Kodwa leli nani selikhuphuke ngemva kokuba kumiswe zonke inhlelo zemidlalo elizweni. Imidlalo sekuthiwe isingadlalwa ngebalisa ye-archery, i-pool, i-swimming, athletics, rowing, equestrian, fencing, i-golf, i-polo, i-motorsport, i-shooting, i-tennis, i-chess, ama-darts, i-cricket, kanye le-table tennis. Ngimele i-Studio 7 ngobulawayo, ngu-Joseph Njanji.
Akagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje wothi ke sikhangele ebesilazo. Abogatsha lwezempilakahle bathi inani lasebefunyenwe lile COVID-19 eZimbabwe seliqongelaya kwabangamashumi amane lasithupha i-46 emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezinhlanu i-4,805,210. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.